Long lay land wandwe,
long
lay land wandwe,
long lay,
long lay lwam sheshwe,
long lay land ampawa forembula.
Kwenze mapandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMokincube siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ntungamile hayi lami yabo ngokwamukelwa ngibingelela wonke amahlabe ezulu.
Kunjani emasimini Ncube?
Yeyi lo nyaka kusilahlisile Ntunga, kusilahlisile besithi silimile sibili. Hayi sazama ngobunengi balima sibili babusuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo. Hayi kade abantu saphambana lelanga liphuma. Hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo. Abangathi bangconywana ngabatshaya uGachopo ngabo October labo okungatsho lutho ngoba uGachopo nje into nje zokuzamazama. Kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya. Hayi imikhuhlane yakhona njengoba inje lamatinje oba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakorona. Hayi bekubathwalisa nzima bebetshanje indimanyana kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili ikhona nje izulu line nje i-3 days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili ngolwesithathu lathululeka sibili okunye okumangalisayo.
Inkomo zona zinjani?
Hayi enkomeni hayi bekungconyola bese sitshaya luvalo kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachiwe aqale phansi bezizele sithi bese sitshaya luvalo kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha singazi njalo ngoba khona lapha emabeleni nalamabili amathathu lokhu esiphethe sitshala uvalo ngoba kuzinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe yibo abangapho ngokuphephuluza khonoku kuyaba kusele bakithi asikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhemfaka ukuthi besikhangelele. Otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele indawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa hayi akulanto enhle silimele lami ngiya ngizame hayi hayi lo nyaka ngiphambanele langaliphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola.
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje.
Kuthi kuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahabuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngigcine kakhulu kubondumba hayi amazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima hayi khabe hayi 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 ayihlulilanga sibili akula muntu ongamze khuluma ngalo ikhabe hayi weli into nje amakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazilimala unyaka ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kula nto eraiti ntungamile akula sibili.
Njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla.
Hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele kodwa ngesigabeni sethu eward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka shota yona i-top dressing iyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamlimisi oqondane nathi yi-problem esingathi silayo hayi kodwa ke hayi inhlanganiso mphela zifanele ezincengwe zibuye zisinceda ncede hayi ngoba kulanto e-right hayi indlala mphela isahlasele.
Hayi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga.
Hayi lalo ngibonge kakhulu Sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala. Hayi kuyabongeka Sibili hayi libingelele bonke khona ngapho.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi.